isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 olesithathu mhla ka 19 kunhlangula 2019 igama lami ngu Chris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamongameli webandla le MDC umnumzana Tendai Biti utshela umbuthano oyenzelwe ngapha kwelemelika ukuthi umongameli Mnangagwa ulakho ukuhluthunelwa umbuso ngamasotsha nxa engalungisisanga ezomnotho. Phambilini kwelanga lokunanza iziphepheli umhlaba wonke jikelele, sizalethulela udaba lweziphepheli zeZimbabwe ezihlala kweleBotswana. Kuhlelo lwethu lapho esikhangela khona imbali yebandla lezaphu lokuthi kanti vele kungani ingaqhakathekiswa ezikolo. Namhlanje sixoxa lowalwa impi yenkululeko umnumzana Strike Mgandla oyisiphathamandla sebandla lezaphu. Zonke lezindaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umsekeli kamkhokheli webandla le MDC umnumzana Tendai Biti uthi umongameli Emmerson Mnangagwa ulakho ukuhluthunelwa intambo zombuso ngamasotsha ngendlela umnumzana Robert Mugabe agenqulwa ngayo nxa engaphuthumanga walungisisa umnotho welizwe oqhubeka ubhidlika njalo nje mihla ngemihla. Untungameli Nkomo Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo engapha eWashington DC.
Umnumzana Biti ukhulume amazwi la eseWashington DC khonapha eMelika izolo kumbuthano kwethula ugwalo alulobela abanye abathathu abagoqela owake waba ngumongameli wakwele Nigeria umnumzana Olusegun Obasanjo olulesihloko esithi Democracy Works, Turning Politics to Africa's Advantage. Ugwalo lolu luhlaziya ukuqakatheka kombuso okhululekileyo kuntuthuko yezwekazi le-Afrika njalo uBiti lo Obasanjo balubhale bebambisane lomlobi wakwele South Africa umnumzana Greg Mills lomnumzana Jeffrey Herbst ongumlobi waseMelika. UBiti uthi ukufuthelana okukhona eZimbabwe phezu kokonakala komnotho kungabangela ukuthi uMnangagwa agenqulwe libutho kungabi indaba zalutho ngoba ekhanya esehluleka ukulungisisa indubo ezihlupha uZulu kumbe ezichaya indiva nje.
Saka kuti create a soft landing for Zimbabwe nokuti kasadaro muchave zviri zvongwama muchava neimplosion muchave kana imwe kucha inoitika.
Nxa udaba lweZimbabwe lungaphangiselwanga kuza kuba lengxabangxozi. Uhulumende angahluthunelwa intambo zombuso njalo, kumele sikhulumisane. Umkhokheli wethu ku-MDC umnumzana Nelson Chamisa kumele abe khona laye kulezi nkulumo.
Bachamisa bafanele kuba ripa table, MDC inofanele kuba ripa table, iye Emmerson anofanele kuba ripa table kundiwo mapato mahombe muZimbabwe.
Lanxa ugatsha lweZimbabwe National Statistics Agency lusithi isilinganiso sokukhwela kwentengo yokudla lempahla etshiyeneyo ezitolo i-inflation sesikhuphuke safika ku-97.85%. Umnumzana Biti uthi i-inflation kudala yafika ku-500%. Uchaze eleZimbabwe njengelinye lamazwe ezwekazi le-Afrika abuswa ngontando kayiphikiswa ndawonye labo-DRC lamanye amazwe aloku ebuswa ngamabandla alwa impi yenkululeko. Wengeze wathi ikusasa lezwekazi leAfrika libuvilibana kundaba zombuso wentando kaZulu ngoba umbuso oncindezelo ukhanya udlondlobala hathi emazweni aseAfrika kuphela kodwa emhlabeni wonke jikelele.
So how do we make democracies think?
Ubiti uthe ukuze umbuso okhululekileyo ugxile eZimbabwe lakwamanye amazwe omhlaba kulesidingo sokuthi ohulumende bahloniphe amalungelo oluntu kanye lemithetho yabo egoqela isisekelo sombuso kumbe iconstitution. Ebuzwa ngomunye obesemhlanganweni lo ukuthi abasakhulayo bona balomlandu bani ekuqiniseni umbuso wentando kaZulu, umnumzana Biti uthe inkulu indima abamele bayidlale. Wengeze wathi ukuze abasakhulayo laba babambe iqhaza elikhulu kundaba zentuthuko yamazwe abo, kumele ohulumende babo bagxilise inhlelo zenotho ezizabaphathisa baphakame bame ngezinyawo. Ekhuluma emhlanganweni ofanayo, umnumzana Mills uthe ucwaningo abalwenza ngesikhathi beloba lolugwalo lwaveza ukuthi abantu bamazwe aseAfrika abafika kusilinganiso sokungamachumi phose ayisikhombisa ekhulwini, i-66% bafuna umbuso okhululekileyo, i-democracy. Wengeze wathi esikhathini esinengi lapho okuba lokudlelezela kukhetho, ubuqili obunengi benziwa ukhetho lungakenziwa kuthi mzukwana welanga kube yikuvala nje abantu amehlo. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, yimi uNtungameli Nkomo.
Pambilini kwelanga lokunanza ilanga leziphepheli ele World Refugee Day kusasa, abeZimbabwe abahlala enkambeni yeDugwi kwele Botswana bathi impilo njengesiphepheli kayibaphathi kahle, bengazi ukuthi ikusasa ibaphatheleni. Okunenga sikuzweni kuntatheli izindaba yethu uMartin Ngwenya eseGaborone kwele Botswana.
Kule siphepheli esidabuka eZimbabwe esiphose sifike amakhulu ayisikhombisa esihlala enkambeni yesiphepheli eyeDugwi Refugee Camp engaphandle kwedolobho leFrancistown. Inenyi lesiphepheli labalekela udlakela ngesikhathi sokhetho lokudinga umongameli weZimbabwe ngomnyaka ka-2008. Kodwa noma zathola ukuvikelwa kweleBotswana, isiphepheli lezi zithi impilo yokuhlala enkambeni yesiphepheli kayikhwabitheki. Umnumzana Bheki Impilo Weza, yena ongumqondisi weziphephele eDugwi, uthi akumnandi ngithola kancane ukuhlala enkambeni.
Impilo engafiswa umuntu wonke nje ukuthi aphile eyipho khona, ngoba asokuthanda komuntu ukuthi abe yisiphephele, kodwa kuya kusiza lama challenges nje ayenze ukuthi umuntu asukele izweni lakibo akhethe ukuzohlala endaweni enjengayonaleyo.
Uweza uthi kubuhlungu uthi njengesiphepheli awulampahla engeyakho, njalo uthi isiphepheli azitholi amalungelo azo ngokupheleleyo ngoba bencindezelwa.
So kuphela ozabe ukuthola wena ukuthi nje uphile kulokule peace kungela imisindo ekhona, kodwa uhlukuluzwa uyabuhlukuluzekile lokho abakuthi ngesilungu emotional.
Amazwi kaWeza agcizelelwe ngumnumzana wasuChibi oyisiphepheli esihlala eDugwi, othi ukuba isiphephela kulula umuntu engagcina edukelwa ngumqondo kungaziwa ukuthi ikusasa imumetheni.
Baphila impilo engathi ngesikhiwa i-abnormal.
Laye ukhala ngokuthi ngabe bayatshelwa ukuthi bazayo kuphi, ukuthi bazaphiwa amaphepha obangaba iBotswana kumbe bazahanjiswa ekhaya.
So into lezi azibuyi, futhi akuna sikhathi esibekiweyo ukuthi at least i-refugee engahlala iminyaka engu-4 athole i-durable solution enkingeni yakhe.
Kule hlekana elaphindela ekhaya ngemva kokuba uhulumende weZimbabwe leBotswana becele ukuthi babuyele nyakenye, uChibi uthi labo abaseleyo abangeke bacabange ngakusasa ngoba awulanto ebambekayo abangayenza.
Ngokuhlela kwami enkambeni angikayiboni into enhle bona zonke izinto zizimbi kuphela. Kulabanye abahambe kwamanye amazwe babona ukuthi enkambeni kuba sizile, but kimi mi kuyimi mina umoyo amboni kule nto enhle engingahlangana layo.
Noma nje iziphepheli zikhala ngempilo enzima enkambeni, lesilinganiso sokudla abakuphiwa sekwehlisiwe, iningi liyadonda ukuphindela ekhaya lisida lithembi uhulumende omutsha ukamongameli Emmerson Mnangagwa. Njalo lesimo abasizwayo ukuthi sikhona ekhaya esifana lokuhlala abantu becishela ugetsi lamanzi, uqonga kwentengo yempahla, lokudla kungahlaliseki okukhona kwezombusazwe elizweni. Uhlangothi olubona ngeziphephele enhlanganisweni yomanyano wamazwe womhlaba United Nations High Commission for Refugees, UNHCR, solwehlise isilinganiso semali enikezwa amazwe agcine isiphepheli eminyakeni emibili edluleyo. Ngakho eleBotswana lalo selihlaba umkhosi njengoba selikhipha imali eningi esambeni salo ukuthi ligcine isiphepheli zaseZimbabwe. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 eGaborone kweleBotswana.
Okwamanje ke asilaleleni ke amazwi abalaleli bethu beStudio 7 abathumele ngomakhale khukhwini nge-WhatsApp phela. Besitshela ke abakufisayo abalakho enhliziyweni lani lilakho ukuthi lisithumele ke amazwi enu kunombolo zethu ezithi
Hello, ngiyabingelela abasakazi abahle babo Chris labo babo Gande. Ngisithi nje ngibonge. Ngibonge kakhulu indlela isakazwa ngakhona muhle umsebenzi. Siyabonga impela okhulumayo uLobi Ndebele ngiseGoli. Ngithi ke mina nami hayi ngeke ngiphawule nje okwami ngendlela engibona ngayo ngoba lezi zinto zepolitiki ziyabe zifuna ukiyo zona uthando kobanzinyana. Ngoba mangithanda ukubhekisisa i-government le khona, hayi nami ngibona nje sengathi iyaphazama uma izobe lokhu iqhubeka ikhasha amakhampani ase-America ayiwo ayifakele i-sanction. Ngibona nje sengani mhlawumbe badlalisa imali ngoba angishini nini nibe bekhashile leyinye yakhona yahluleka nayo. So okungimangazayo mina ukuthi indaba kanti balokhu besenza into eyodwa kota bebona ukuthi umphumela wakhona kawukho. Kanti kungani bona bengazihambe libona self bekhulume nalabo bantu abayibo abafakele leyo sanction dani kulokuthi bethathe imali enenga ngaka engasizi lizwe beyibuyisela kuwo kwayo futhi. Mina ngowami umbono nje ngibona ngani ayikho into engabancedisa kulokho. Maye kuyikuthi bona bayakubona ukuthi i-sanction day ingene ngendlela engasiyo kababe lesibindi befesena nawo ama-America bekhulumisane bebone ukuthi mhlambe makuhlulana lapho kungcono dani kulokuthi bethathe i-company yakulelo lizwe futhi ebafakele untsinyo bebe besebenzise bona. Mina kanye kuboni nje ukuthi kuyikule nqubekela phambili lapho. And then okwesibili engikhala ngako sengike ngakhuluma nami ngisithi mhlambe mfiso ukuthi ngabe liyake lihambele ngale kithi nike nisakazele nathi sizwe likhulume nje likhona ngale esigabeni sakithi echefunye echolojo. Bakhona mhlambe abantu abangakhuluma lezinye izinto esizidingayo khona ngale zigcine sezikhona. Ngilibingelela nje kuseni namhlanje ukuthi nami ngolandela iStudio 7. So into eseZimbabwe isubuhlungu kithi sokuthi i-government yethu nomelokithi yazama but kanye kuboni mina ukuthi izama ngayiphi indlela ngoba abantu bayahlupheka. Bengisekhaya nje 3 days back abantu bayahlupheka kula msebenzi bayenza noma yini nje okurongo kuphela indaba yokuthi bafuna ukusebenza elizweni. Ngiyabonga.
Hey linjani umsakazane studio 7 banjana abantu. Ya ngiklod mhlanga ngobulawayo. Ha kunzima lapha. Etopheni ha siyabuya. Kunyama amagetsi ahamba. Sikhathi eside amabhizinisi siyabuyela emuva. Khonokho kuncane esiphila ngakho kuhle kubuyela emuva vele. Manzi lawo eyi. Ya kunzima sibili bakithi. Asazi ukuthi ukuhlupheka kwabantwana beZimbabwe kuzaphela nini. Kunzima kakhulu. Ngiyabonga, ngiyabonga.
Labo ke ngabalaleli beStudio 7 abasithinteke ngeWhatsApp lani ke lilalo ithuba lokuthi lisiphe elilakho enhlizweni zenu ngeWhatsApp inombolo zethu zithi zona +1 202 465 0318. Siyabonga. Lamhlanje ke kuhlelo lwethu lapho esiqoxa khona ngembali yebandla leZaphu ethiwa ngabanye ayifundiswa ezikolo. Sixoxa lohalwa impi yenkululeko umnumzana Strike Ndlovu. Ngiyaxolisa, ayiso Strike Ndlovu, ngu-Strike Mkandla ongunobhala jikelele webandla leZaphu. Asizweni ke ingxoxo esibela.
Kwayikho okwenza ukuthi ngo-1987 bafundelele umkomo ukuthi ahlanganise iZaphu, iZaphu leZANU-PF. Batshintshe futhi igama lokuthi Zaphu, bathi inhlanganiso zombili ngase zihlangene zizabizwa kuthiwe yiZANU-PF. So lokhu kutshengisa ukuthi bayefuna ukucitha igama lokuthi iZaphu, nokuthi umkomo wayemele enye into engathiwe ZANU. Okwesibili, njengoba sekuhlanganisiwe basebenzisa amandla abokuhulumende ukuthi zonke izinto ezikhulunywa kuthiwe zenziwe nguhulumende weZANU-PF. Njalo futhi nxa usitsho njalo kusho ukuthi iZaphu kayisekho ukuthi yake yenza okwehlukeneyo neZANU-PF. Okwesithathu, babona kufanele ukuthi uhulumende akhokhele umpresident welizwe oyiZANU. Ngakwakhangela i-unity accord iyabhalwa kubi, lokhu i-agreement iyabhalwa kubi kakhulu ngoba isitsho ithi okhokhela amabandla omabili sehlangene eseyiZANU-PF kuzaba ngumgaba. Uqanjwe ngelizwe, inkomo kabhalwanga kwi-unity accord. And ukutshengisela ukuthi kwakufuna ukucitshwa ukuthi nguye waqalisa i-national movement elizweni, ihlanganisa abantu bonke amasebenzi nemathelezeni. Bafuna ukucitha khona. Kusuka lapho bakhangela ukuthi babe neqiniso ukuthi ozakhokhela umbutho ohlanganisiweyo ozitra lezandla loweretisi kuzaba ngu-Red Nyongo. Yena owabuya muva khona ke kwaDakeni. So kutshengisa ukuthi vele izinto zakhona zonke zakhiwa ngendlela yokuthi kumele kucitshe ukuthi ngechaya impi ezwayo okakhulu ukuthi ma usukhangela iregulami ukuthi amabutho angasiwa ngamajenile asekwazi ukujamisana leyo mpi yamabutho erodisha direct izibra ikwazi ukuthi kwenze lokho yayila mabutho amaningi amanye seyangula amanye sezambi yikho kwajijilile ankasawus ukuthi kungazenza kuchaya umbhobho kuye phela ivele izakabhili iyephatha iharare yikho njalo-ke khonokho khona kodwa kwenzeka ukuthi abantu ababusayo abanye besabe ukuthi izitha bengayekele kuyicindezela cindezele nokuthi yenzani ukuthi kuzezithathe kuzagcina kusehla ukuthi izani la yaye ngaphambili kwezitha. So-ke zonke izinto zitshengisela khonokho ukuthi ababusayo babengasiwo kanti abathabileyo babengabantu abahlobileyo ukuthi babekwazi ukuthi yaleyo ilizwe kakhulu yezapho yaleyo ilizwe kakhulu nokuthi umkomo enangokwakhe wayebasinda.
Ye siyabona njalo ukubana ibandla leZaphu kwakulibandla lelizwe lonke, kodwa imbali esikhona kathesi isisenza kukhanye kungani iZaphu libandla leMathebeleland, lanxa kunkokheli babekhona abafana labo Chinamano labo Msika ababengasomandebele. Ungathini wena ngakho?
lokho kuya ngimali kulo muntu engakwenza lokho lokho kungakumali sina kusenza abantu bezayo ngoba iyezekuthi zikankomo ingakaphathi lizwe unumber two wakhe kwakungini ongithina manje lanxa uthina manje sebhukuthi kwasala kungumti so akuzange kuze inkomo abe le-DPP emasebenzi phezu kwalokho vele abaningi abantu abaziwayo ngaba usazi izaphu yakudala uthikerema lo nyandoro besetenshin izaphu yathi sakhiwo uthikerema lo nyandoro besetenshin babengotshwe ngemva kokuchithwa kwe-ANC ngamabhunu ngo-1959 kwathi kusiba le-NDP bengekho besegugu kwakuqeda iminyaka engu-4 baze bayaphuma kube le-NDP kwaze kwaba lezaphu bangikhona bephuma kwathi bebuya bayajoyina inkomo njengokuqalisa kwabo i-ANC ka-1957 so abantu abaqinileyo abaqalisa i-nationalist movement le nkomo babe vele emashonaleni nabanye bakhona uthikerema lo nyandoro onyagumbo omazimbamuto so abantu babesejele ukufunywa izaphu yikho-ke from there sokusiya phambili akumangalisi ukuthi abantu bamashonaleni babaningi for example umuntu owayeqinile kwi-information yezaphu ngungibinisaruzi kwakulabo umkarati ngapha nxa usiye emashwingo ngapha kulabo mdala kwakulo national chairman ngapha national chairman wezaphu wayevela emashwingo abanye bevele emanikalenda abanye bevela khonale kuzezulwini lekukorekore.
Siyabonga lo ke ngumnumzana Strike Mkandla. Umstrike Mkandla ke ngunobhala jikelele webandla lezaphu besixoxa la kuhlelo lapho esikhuluma kona ngembali yebandla lezaphu levuyo lezibra. Siyaqhubeka njalo kusasa ngengxoxo yethu lo mnumzana Mkandla.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Esizwe ke eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi unobhala ehofisini kamsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohadi, umnumzana Milton Ndowu uthi ugatsha lokukhumisana umlotha olwe-National Peace and Reconciliation Commission alusekeli hlangothi ngoba lungayisiyo ngxenye yebandla ngitsho lelilodwa elezombusazwe. Iphephandaba le-The Chronicle lithi amalunga edale lephalamende athi afuna umthetho wenqabela ukutshaywa kwabantwana esikolo kunye lokuxotshwa kwamantombazana azithwalayo ukhangelisiswe lumthetho ngoba bathi bona ubuyisela imfundo emuva. Umongameli Donald Trump welemelika lamhlanje usungule umkhankaso wakhe wokuncintisa ukuba ngumongameli okwehlandla lesibili edolobheni leFlorida. Inkulungwane lenkulungwane bezisemhlanganweni wakhe lapho avezwe emphakathini ngunkosikazi wakhe uMelania Trump. UTrump uzitshaye isifuba wathi ilizwe liphakathi komnotho othuthuke ungakaze kubonakale kumbali yelizwe. Uphinde njalo wathi yena konke okuhluphayo elizweni usenelisile ukukulungisa. UTrump uzabhekana lozanqoba kukhetho lwama-primary awebandla lama-Democrats. Kulamalanga ngiyaxolisa kulamalunga ama-Democrats ayedlula amachumi amabili ancintisayo ukuthi angene kukhetho ayenza ke ama-primaries okutsho ukuthi ozanqoba nguye ozabhekana lo-Trump. Omunye walabo abafuna ukuthi bancintise ngowake waba ngumsekeli kamongameli Barack Obama, umnumzana Joe Biden. lo balaleli ngumsakazi we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington.
Everyone from St. Carolina, Kumba Kumbe Paka, Brady Master. She used to call me Rasta Pio because I handle money. Nada mo kutanga Carolina, Ninga, Vasika, Kepu. Kayenda ya Siku, Kayenda ya Peru, Kavambi, Natula, Noku, Kava. Choka, Uranda, Vaye, Kanga. Mukwane byantuka kosiroja nafuna omulenzi nenjagala omulenzi nayato omulenzi yafuka omulenzi kuno omulenzi yeyandi omwoyo yeyandobesa nanemye okusoma olwafuna olubuto bwensi iyo omulenzi naweta kati nikyokukola kikuze ate ngeno olubuto olukula nemba kusomero nemba kusomero naye nawinga bumanya esomero kusomero bwebango banange twekusalawo birawaka Andavati kulecha za tuka wato napa Ni wakamu wanjo chana ngezi kusala wu Nempu na kalimu nengkola kalimu Nengkola kalimu na yata kalimu kapuka kalimu Nakati wuonda minandi wanu isenjika
Namu kata ndeva kalimu safara
I to see. Welcome to the Bobby One Entertainment.
Lelo sakhulayo osefuna ubusa ilizwe le Uganda uBobby Wine ngumhlabeleli njalo khona kwezombusazwe esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe liyakwanisa njalo ukuthi listinte njalo lisilalele ntambama ngo 7:30 asihlanganeni njalo igama nguChris Gande.